nxa vele kuza kuba lo mthetho omutsha i-monetary policy kuza kuba nabantu abakhuluma okuningi-ningi kodwa umthetho wako vele into yakhona iyabivele engakaphumi umnumzana ubithi phela kasiye minister of finance kodwa kufani ye kuyavinyeza ukuthi akhuluma into ayifunayo iyabi yimfihlo akwenzi ukuthi nxa i-monetary policy ingakaphumi ugovernor kumbe uminister of finance akhiphe i-information yakhona kuyabe kungamahungahunga engxenye yinto esengqondweni zakhe afuna yenzakale engxenye ayisikho ngamahungahunga kuphela thina besesimelele ukuzwa ukuthi yena ugovernor uthini umthetho wakhe
kodwa alubana kuliqiniso babungwenya asithi kuliqiniso isikhona imali yeZimbabwe kungaletha ububelo na empilweni kaZulu kungaletha ububelo na kundaba zemali
esasivele sikutsho thina sitshela abalaleli ukuthi inkinga ayisukuthi akula mali yeZimbabwe inkinga yokuthi uhulumende nguye othi yena imali ekhona ilesi sindo esifana nale mali ngaphandle into yokuqala inkinga yokuqala esibili ukuthi akufanelanga kube lezi mali ezibili ezinye ethi eqinileyo enjenge-US dollar enye engagcinanga enjenge-bond note kuyahlupha so kufanele kube le mali eyodwa kumbe nxali lizimdola kube lizimdola kuphela nxa kuyi-US dollar kube yi-US dollar kuphela kuyekelwe imali ithathe isisindo esisemsikeni i-open market yikho engathi ngakutshoko kathesi yena
Sike sakhuluma lesiphatha amandla seZanu PF umnumzana Obed Mpofu khona pa ku studio 7 izolo ube sithi yena lanqabe befisa ukuthi idola lemelika lebond kulingane isebe kunanzelela njengohulumende kubana akulingani ibond lincane kule dola sesingabona yini uhulumende eletha inguquko khonapho
na befuna bengafloater ibond ukwenzela ukuthi ithathe isisindo esinikezwa ngumsika okhululekileyo i-open market